Ka disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 8 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima kakhulu isimo kasimanga kuhle. Ngoba uthi sibonile imthova ukhwelile usuka ku-$3 usiya ku-$5. Abantu ngapha abenelisi ukuthi nale imali ebizwa emthoveni beyibhadale ngenxa yokuthi bona abazange bekhweze iholo.
Abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya emadolobheni amaningi elizweni bakhweza imbadalo yokugada.
Mina esikuzwayo kuliqiniso ukuthi uhulumende uzabasebenzimendi ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela-ke banika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini. Ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume kunkulumade belazo ezeholo.
Umthethwandaba we-Labour Court lamhlanje unqume ukuba uhulumende kumele anikeze ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi kungani sithi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela akukho emthethweni. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali ye-International Monetary Fund ithi amacebo okuvuselela umnotho welizwe akamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yiwo asefake ilizwe ebunzimeni osekubangele uqonga kwentengo ezitolo lokwehla kwesisindo semali. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya enzikini yedolobho leHarare lokuphindela emakhaya bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende ngempelaviki. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezimota ezithwala abantu ukusuka emalokitshini besiya enzikini yedolobho leHarare bakhweze intengo yokugada kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngempelaviki. Abahlala emzini enjengeGlenview, Glenora, Waterfalls leminye sebehlawula amadola ayisithupha, i-$6 isuka kumadola amane. Kuthi labo abahlala emadolobheni amancane agombolezele iHarare afana leTungwiza, Norton, leRua sebehlawula amadola alitshumi, i-$10 ukuze babuye emsebenzini eHarare. Umnumzana Melusi Sibanda ohlala eGlenora uthi ngelanga sekumele akhokhe amadola alitshumi lane, $14.
Ukukhwela kwamaprayisi amakhumbi kuyenza impilo yethu ibe nzima ngoba singakhala ukuthi imali esiyiholayo thina ayikakhweli. Ngoba kathesi mina ngowami ngihola i-£400 and ikhumbi kimi siyi-seven pound and kuye town imali yangikhona yonke siphela ku-transport ngapha ukudla kuyadula amagrosari ayadula. Impilo kathesi siba nzima nokuya emsebenzini wangkhona sukuba nzima sesiyi-incapacity siye emsebenzini sokunzima sibe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Faith Mabena owemzini we-Hatfield yena othi usehamba ngebhasi kaZupco ngoba yiyo ayenelisayo. Kodwa ukuze anelise ukugada leyo bhasi kumele avuke emadabu kakusa.
Akhathesa akusaphileyo kusukile eZimbabwe ngoba emthova kathesi sikhwelile yagada $6 kumbe $7 every day uhamba lokuphenduka. Umuntu yabo ufanele ubhadale $12 ngelo. Njalo futhi ukugada ibhasi esiphuma ezindlini ebusuku ngoba yabufuna ukuthi uthole ukuthi at least ungathola indawo yokuhlala kumbe yikuma khonokho kuyabe kukhona ngesikhathi sonaleso. But ukuthi khona uthole ibhasi yakhona kufanele uvukele ekuseni kusamnyama. Njalo ebusuku wakhona futhi behama isikhathi eside ukuthi liyithole ukuthi libele ezindlini. So hayi vele kathesa kusaphileyo sibili.
Umnumzana Thabani Gumbo isakamuzi seHarare uthi akasoli abanini bemthova kodwa uhulumende.
Angeke sasole abamakhumbi laba abakhweza amafare abo ngoba singakhela uhulumende ngiyolekhe ekhweza ifiwe. Akula solution uhulumende abuya nayo ukuthi singathi thina abamakhumbi abasavunyelwa ukuthi bekhweze amafare abo ama ongene town umbe usuye town lesiya kwezinye indawo singakhayela ifuel sikhwela every weekend kwezinye izikhathi sikhwela kabili ngeviki okuthi ukuthi labo kuyafuze phela bethenga ifuel kuyafuze belungise izimoto zabo bayazilungisa ikhombi be ilokhu ku 50 cents ukusalayo ukuthi amakhombi azabe lokhu ekhweza intengo as long as uhulumende ekhweza ifuel as long as uhulumende ehla solution ukuthi economy le iyayilungisa njalo
isikhulumeni senhlanganiso emele amalungelo ezihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS umnumzana Norbert Mafu uthi uhulumende kumele athengisele amakhombi amafutha alentengo ephansi njengaleyo anikeza ngayo amabhasi kaZupco ukuze labo benelise ukwehlisa intengo yokugada
lokukhathazeka njalo lapho kubana amafutha ezimoto akhwelile esiya ku-$15 for idizili kakhulu esetshenziswa ngabezimoto lapha so ufumane ukuthi kusukela izolo lapha amakhombi amaningi ayemalokithini kubotshitungiza sengama-$10 kubo-Glenview ngama-$7 nawe zindawo eziningi ezigombolozele iHarare amalokithi amaningi sengama-$7 now imali yabasebenzayo kayikhweli so thina sesicela uhulumende ukubana alube ngangezelela amabhasi awezupho abe maningi kumbe amakhombi lawo athole amafutha ona lawo asubsidized achiphileyo ukwenzela ukuthi abahambayo kubenzele kube lula
abathayela amakhombi bathi baqeda isikhathi eside beme kundwendwe zokuthola amafutha okuyikho okwenza intengo zabo nazo ziqonge inkampani kahulumende ebona ngokuthenga amafutha eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ikhweza intengo yamafutha epetulo ngomvulo esiya kuma-dollar post alitshumi nanhlanu $14.90 esuka kwalitshumi lane $11.47 ngeviki edluleyo kuthi awe-diesel afike kuma-dollar edlula alitshumi $11.90 esiya kwalitshumi nanhlanu $15 ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngu-Gibson Bebe
siyabonga Gibson kusenjalo zihlaba umkhosi izihambi zakobulawayo njengoba lazo zidibane lokukhwezwa kwembadalo yokugada imichova iningi labagada besiya enzikini yedolobho lithe lihlawule amadola amane ekuseni kodwa lithe selitshona ilanga sebephindela emakhaya imbadalo ibisingamadola amahlanu uPrasetis Jeremiah Studio 7 uqoxe lesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole.
Kunzima kakhulu isimo kasimanga kuhle ngenxa yokuthi sibonile imthova ukhwelile usuka ku-$3 usiya ku-$5. Abantu ngapha abenelisi ukuthi nale imali ebizwa emthoveni beyibhadale ngenxa yokuthi bona abazange bekhweze liholo yikho kubahluphayo kakhulu.
Ubona ngani baqondile na bona abemichova ukuthi bakhweze limbhadalo kangaka?
Bathi ifuel ikhwelile isuka ku-$12 something a liter ya ku-$16 njalo bathi le-$5 naleyo abayibhadalisa abantu ivele kayoneli ukuthi ibasize ukuthi bathole kuhle amafutha la abasebenzisayo ifuel. So sikhangelane lobunzima obukhulu kakhulu ukuthi kathesi isimo esikuso senza kube nzima kakhulu ngenxa yokuthi abantu abanayo imali yokuthi bey-afford nabekhona iningi labantu makhangela emgwaqweni sebeqalisile ukuhamba ngenyawo besiya emsebenzini besiya nasezindlini futhi after umsebenzi so sokunzima kakhulu angiboni ukuthi le ntengo ekhona bazayenelisa njalo uma sesikhangela ukukhwela kwezinto akusikho ukuma kokukhweza kwenhlawulo yemchovo next week izabe imete nganye sikhwelile futhi singaphezu kwe-$5 nale abayibizayo kathesi
ngokubona kwakho uthi kakwenziweni ke Sithole ngalindaba
into ekhona yikuthi uma sikhangela uhulumende imizamo yonke le abayenzayo ayisisi ndawo njengelizwe kungenxa yokuthi bona bakhangela kakhulukazi lokho esingakuthi ngesingisi ngama-symptoms kodwa hatshi okuyikho okubangele ukuthi isimo somnotho sifike lapha esikhona kathesi njengelizwe okuqakathekileyo yikuthi yikho kumele kukhangelwe okuyikho kumele kulungiswe sibone ukuthi ilizwe liphumelele liye phambili ukuthi bekhangele ukuthi kanti bengavuselela njani i-industry le engasekho vele uma sesikhangele ibulawayo ibi ndawo yokuthi kulama industry abantu kade beqhatsha besebenza si manufacture izinto zisiyathengiswa phandle kwelizwe sileta imali yangaphandle sokuthi foreign currency konke khona lokho kasisakuthola okuyikho kubangela yonke naleyi inyakanyaka esiyibonayo kwenza ukuthi noba yithi umzamo abayizamayo kukhanya njengani kuthiwa ngumuntu ofake idrop ku-ocean.
Hello-ke ngumnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakoBulawayo. UPraxedes uphinde waxoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo.
Akwethusa ukuthi imjovo ikhwelile ngoba sonke sikubonile imali yenyukile iwisa isindo sayo imali yakithi. Njalo umkhokheli wethu lo u-Emerson Mnangagwa ubale lokho okuthiwa yisona i-State of National Address ekubaleni kwakhe njengabantu besikhala ukuthi uzabisa izinto ezizakwenza ukuthi lolu hlupho esiphakathi kwalo luphele. But akula nto ayikhulumileyo, ngizamile ukuthi ngikhangelisise ukuthi kulento ebambekayo ayikhulumileyo umongameli wethu kayikho. So kutshengisa ukuthi ikhwelile imjovo njalo asho ukuthi ikhwelile iza kuma ukukhwela kwakwenzileyo izaqhubeka isiya phambili ngoba vele okukhona kathesi laba bakhokheli silabo kathesi abala iyo indlela engathi i-solution yelihlupho esilazo kwalisa ama-problems esilawo.
Baqondile na bona abemijova ukuthi bakhweze limbhadalo kangaka?
Mina njengowami angisoli ngoba vele laba bantu bemijova le mali abayishaja vele ayisathengi lutho kodwa kusukela ukuthi abantu kabaholi kodwa into ziyenyuka abantu imali yabo iphansi yilo hlupho olukhona. Kodwa sesikhuluma iqiniso, imijova eminingi isipakile ayisasebenzi ngenxa yokuthi imali vele ethathwa imijova incane. Lapha laba bamabhasi baphiwa i-supplementary money ngenyanga ezintathu ezidluleyo sike satshela ukuthi abamabhasi baspenda almost 13 million bale supplementary. Abemijova balaba ngobusiness people, abantu abakubusiness. So kuyabahlukuluza kakhulu kubusiness yabo le mijova. So ukukhwela kwemijova kungathi kuzabanceda bona mbijana ngoba vele hayi kunzima singakhulumisa kangeli indlela into ezibe ngayo lapha eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube isakhamuzi sakoBulawayo ubexoxa ecingweni lo Praxedes Jeremiah Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umthethwandaba wezisebenzi we-Labour Court lamhlanje unqume ukuthi kufanele uhulumende anike ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi kungani esithi kukhalala umsebenzi kwabodokotela akukho emthethweni ngoba kusobala ukuthi lakanye bayehluleka ukuqhuba kuhle imfanelo zabo ngenxa yeholo eliphansi. Udaba lolu oluzaqhubeka luthethwa ngolwesine lukhwezwe emthethwandaba luhlangothi oluqatsha odokotela olwe-Health Services Board lumanyene lolwezisebenzi olwe-Public Service Labour and Social Welfare kulandela ukwenqaba kwabodokotela ukubuyela emsebenzini izolo njengokutsho kukahulumende. Kuvezwe emthethwandaba ukuthi amaphepha kahulumende abenganelanga. Odokotela bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwenyanga edluleyo besithi iholo labo liphansi kakhulu okokuthi abasenelisi ukuqhubeka ngomsebenzi. Ukuze sizwe ukuthi isinqumo lesi sikhombani kubodokotela, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Davis Ndumiso Sibanda ingcwethi ecubungula imithetho ephathelane lezisebenzi.
Indaba yabodokotela ikabili. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba behamba ngendaba ye-collective job action esikuthi nge-strike. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba bengabantu abathi kabasela mandla okuya emsebenzini okuthiwa they are now incapacitated. Sathi uzafika akhangele ukuthi indaba le ifike ngendlela eqondileyo yini. Nxa kuyi-collective job action ibuya ngendaba yokuthi kumele kube ne-show cause order, and i-show cause order ilezinto okumele ibe nazo ithengise ukuthi i-collective job action. Nxa kuyikuthi izisebenzi kaziyanga emsebenzini zisehlulwa yokuthi kazisela mali yokuthi zigade ziya emsebenzini, so kuyi-issue ye-fairness eku constitution ye Zimbabwe. Angiboni ukuthi lokho kungena eofisini ka judge kumbe eku judge kuyindaba ye show cause order. So kumele kungena amaphepha amanye athiyene le show cause order okuzaba kuyi issue ye unfair labor practice. Abazabe sebekhuluma ngokuthi sisebenzile kodwa umkhatha sikholisa khona kuncane kakhulu akwanelisi ukuthi siye emsebenzini. Yikho sokuzakhangelwa ngujaji i-issue ye-fairness ngoba i-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi nxa abantu besebenzelana bekholisana imali kumele kube lokuthi lokho lokuthiwa ngesilungu yikuba fair.
Ndibona uhulumende ezithola nayo ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi aqhubekela phambili ngalokhu afuna kwenziwe kubodokotela.
Kunzima. Ngoba esikuzwayo emaphephandabeni ukuthi iholo labodokotela vele liphansi kakhulu. Nxa esikuzwayo kuliqiniso ukuthi uhulumente uzaba sebunzimeni ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela ke banika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini. Ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume unkulumo ade belazo ezeholo. Uhulumende aye phambili lalaba sebesele aye kwenza isivumelwano. Bekumele uhulumende abone ukuthi nalaba sebephumile kuthi ukuthi kulento abangayifunile. Inkulumo zonke ezeholo kungavele kuphume abanye liyama. Ukhulunywe labo labo baze bavume ukuthi hayi sesiphendula indaba yethu le sizathusa nathi ukuthi ilungiswe. So bengakutsho mina ukuthi uhulumende kumele abuyele ayikhuluma lezisebenzi zakhe ngendaba le.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemithetho ephathelane lezisebenzi. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle, lo nguMike Hove weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya inhlelo zikahulumende zokuthuthukisa umnotho kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku. Lezi nhlelo zilapho uguqule isimo somnotho elizweni na. Nxa lifisa ukungena kuhlelo, thumelani imilayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni eFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Bye bye.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wele Hong Kong uCarrie Lam ubike ukuba ulakho ukucela uncedo kwele China ukuze kuqedwe kungahlaliseki okuhlasele lelo lizwe kubangelwa ngabacatshangabaingisela befuna umbuso okhululekileyo, kodwa uphange wathi ulethemba lokuthi abantu belizweni lakhe bazazilungiselela okuhluphayo kungela kungenela kwabaphandle. Intatheli izindaba yephephandaba lebulenjini ele Defense One elilova indaba eziphathelane lezomvikela usemangalele uhlangothi olubona ngokungena kwabantu elizweni olwe Department of Homeland Security emthethwandaba. UBen Watson wenze lokhu ngemva kokuhlukunyezwa isiphathamandla seCustoms and Border Protection esilindweni sendizamchina eseDallas Airport esithi ulova indaba zamanga. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi amacebo okuvuselela umnotho welizwe ayenziwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yiwo asefake ilizwe ebunzimeni osobubangele uqonga kwentengo ezitolo lokwehla kwesisindo semali. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo ezitolo osokufike kusibanga esifana lesomnyaka ka-2008. Kwamanye amabhutha inyama eyisisindo se-KG elilodwa nje kuphela isithengwa ngemali edlula iholo lezinye izisebenzi. Kuthi intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwela phose maviki wonke okwenza intengo yenye impahla ezitolo layo ikhuphuke.
Umfundisi Ray Motsi wesonto yeBaptist Church uthi okunye ukwenza kube nzima ukuthi amazwe aphetheya ayiphathisa ilizwe ngoncedo lokudla kawasaliphathisi ilizwe njengakudala osekuthiye abantu abaningi besendlaleni.
Okwakhathesi akula ngaphandle kokukhuthazana nje kuphela ngoba labo abantu besonto bayalamba vele akula lutho kathesi vele lezi nsuku asisathole uncedo oluvela ngaphandle njenge isikhathi ezidlulileyo. So lakathesi vele kuyahlupha babethwanya vele abafundisi abayenelisayo ukuthi bancedise amalunga ebandla kumbe abantu abadubekayo nje. So vele hayi akusela usizo olunjalo. Hayi kunzima mnomzana vele ezindaweni eziningi uMangoyi ulele eziko.
Omunye umama wakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi intengo isikhwela okungaqondakaliyo.
Hey umuma unzima kakhulu khathesi ngiphuma ebuchetheni isikhebo ngithengela i-KGB 28 namhlanje ngithola i-45. So ama-prices akhona vele aseqansa kakhulu and lathi asisakwazi ukuthi khona kuzazokuphelele ngathi ngoba khathesi langazi ukuthi yena mhlawumbe engxenye ule mali yangaphandle zadinga ama-rates vele awile phansi ngoba khathesi I think ithengi siyakupha about 165 i-transfer kumbe 100 bond i-cash. So ama-rates akhona yalalokhu ephansi but ama-prices lokhu ekhwela ngokuphela kambe sengisithenge nge-Friday namhlanje ngikhuluma nje. So i-KGP $45 from 28 so kukhwela kwakhona sibona lathi kungekho justified zomchova nje ngikhuluma nje izolo uqanise ntambama waba ku-$5 ufika ku-$4 la ngazizama ukunegotiata vele abasavumi labo ngoba bakutshokuthi labo ifuweli siqansile kakhulu imali labo iphelela kufuweli.
Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi okungaba kubangela ukukhwela mahlayana kwentengo yokuthi ilizwe alila okunenge okungathengiselwa amanye amazwe ukuze kutholakale imali yakwamanye amazwe i-foreign currency.
Imbangela yokuthi njengelizwe si-relya kakhulu nge-one product esiyithengisayo igwayi. Nxa isizini egwayi ingaphela uyabona ukuthi udubo lwama-US dollars luyaqala futhi abantu bayabengelawo ama-US dollars ngoba si-relya nge-one product esiyithengisayo. Uhulumende aluba afake izimali ku-industry ukuthi avuselele ama-industries ukuthi sibe lokunye okuningi esingakuthengisela phandle kwelizwe ukuthi sibe lama-US dollars. Uqonga kwentengo yokuthi abantu bayabefuna ukuthi bathenge kodwa bayabengelayo imali ngoba ama-price amaningi angikhona aphekwe nge-US dollar. So uqonga kwe-US dollar MCN lapha yikho okubangela ukuthi intengo layo ikhwele ngoba into eziningi esizisebenzisayo zivela phandle kwelizwe. Thina asila esikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi sibe lenzuzo eyama-US dollars.
Ukuqonga kwentengo sokubangela ukuthi okunye ukudla okufana lesinkwa kungasatholakali lula. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi kumele ilizwe lidinge amanye amacebo okuvuselela umnotho ngoba enziwa kathesi esehlule.
Izakhamizi ze-Plumtree eMangwe leBulilima zivika ukuba zibhekane lobunzima kwezempilakahle kulandela ukungamanga kuhle kwesimo sezomnotho elizweni okunengasikuzweni kwaAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi zeMangwe leBulilima zikhala ngokuba seziphila nzima kulandela ukusilela kwemithi lamaphilisi emakilinika lezibhedlela osekudala ukuba bazithengele leyo mithi. Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngalesi simo sokusilela kwemithi.
Esibhedlela lapho esikhona endiweni imithi akudla kusokushota, sila abantu bayagula, ufika kuthiwe khona hayi akusela mithi. Amaphilisi abantu sebebalisukuwe kuthiwa bezithengele amaphilisi ezindaweni lapha abazengazuza kumbe benabantwana kuthiwakuthi abantwana be-South Africa tshela lini belithengile kakusela mithi ezibhedlela sikwazi ukuthi kuhamba njani.
Umlisa uMagcuba futhi ezimnyama umnumzana Innocent Mdlongwa uthi lesi simo sesidala ukuba abantu babanjwe ngamandla ukusebenzisa imithi yesintu.
BP,
there's a shortage of BP medical tablets, and it causes some people now to resorting to traditional medicines to try to care for that because of unavailability. And the time when they are available, they are very costly to some people.
Unkosikazi Lilian Macebo osuka eMbakwe kuward 13 uthi abasalutholi uncedo lokwelatshwa ngemfanelo ezibhedlela.
Lokhana kusesikolo lesibhedlela kubuhlungu ngoba esibhedlela asatholi amaphilisi, sesiswela imithi. Singabantu bamaphilisi, ama-BP, yini yini, kodwa amaphilisi asiwatholi.
Okuphinda kwengezelele inhlupho ezibhekane labantu balumango abelatshwa esibhedlela esikhulu esePlumtree esikahulumende yikuthi odokotela basakhalele umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo njengabanye babo abakobulawayo laseHarare. Ngimele iStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa sezisungule isiphala sengwalo i-library eNtulula Primary eCholocho. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Bavezela umhlatha abafundi lezakhamizi zentulula ngemva kwalesi sipho esibachiye bengelankani. Lesi sipho senqwaba ezingwalo, amakhompyutha, i-television le-DVD player sivele enhlanganisweni yesibane sethu Community Learning Group esungulwe unkosazana Sibeka Bisibanda nomngakhe umnumzana Wanda Ncube abasebenza kwele South Africa. Kodwa unkosazana Sibanda yena owafunda kulesi sikolo uthoma layitsha abadabuka kulindawo labo bafaka isandla ngokuthwala lezi mpahla zisuka kwele South Africa kuyela mbadalo.
Ubone kufanele ukuthi silethe izinsiza lapha esikolweni ezizancedisa amatisha ukuthi ukufundisa kwabo kube lula. Indawo yakithi ilama-low literacy levels, so sikubone kufanele ukuthi silethe lokho esikulethileyo ukwenzela ukuthi sipromote literacy.
UMasibanda uthi ukusweleka kwezinto ezikhuthaza abantwana ukuthi bafunde kulindawo sekubangele ukuthi abaningi bengaphutshi izifundo, kanti abanye babalekela kwele South Africa lapho abagcina sebesiba izigebenga njengoba beyabe bengafundanga. Lezi zipho zitshiye abantwana bakulesi sikolo bejabule kakhulu kwazise iningi labo uzakuba ngokuqala ukusebenzisa ikhompyutha. Omunye wabathabe kakhulu nguPetronella Ndlovu ofunda uGrade 6.
Esikolo sethu ngibone i-library elamabhuku amaningi lapho esizabe sifundela khona ezinye izinto esingazaziyo. Ngabona le-room elilamakhompyutha lapho esizabe sifunda khona amakhompyutha. Namhlanje sengabona le nduna ke engakaze ngiyibone. So ngisiyababonga abantu besibane sethu basincedile ukwenzela ukuthi sibe lekusasa elihle esikolo.
Usobhuku wale ndawo umnumzana Zenzovundla laye uthi uswele imilomo yenkulungwane yokubonga.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya enzikini yedolobho bakhwezelwe imbadalo yokugada. Umthethwandaba weLabour Court lamhla unqume ukuthi kufanele uhulumende anikeze ezinye izizathu eziqinileyo zokuthi odokotela bakhalelelani umsebenzi. Igama nguChris Gande lelali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.